So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wokwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe?
Indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe, mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera uthi umfanekiso we-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isiza kusakazwa kule viki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhashi lezepolitiki enqabe kuzana uPF kuzayo ukuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba ne-solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lomsindo njengalokhu kade kucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le-EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube nomnumzana Vutholezwe Nyathi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Migrant Workers Association in South Africa.
Hayi, mina ngokubona kwami sisimbona ngathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban, ePretoria, eSandton bekunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa i-EFF. Njalo ngike ngahamba-hamba nje lapha etawuni ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kokunye okuyitawuni nyana okuncane okubizwa kuthiwa i-Kempton Park bebevalile ama-business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho e-South Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibona ungathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho e-South Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze bazi express bebonise mabe ngasuthi sekungezinto ezithile qhubekele phambili bengene estrateni kungela mpolisa o isosha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so ikwese kubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa kuzalungela abeZimbabwe njalo nxa sesikhangela ke singathi ireaction ngesingisi kahulumende lebandla leANC baluphethe kuhle yini loludaba
ngokubona kwami sisimbona ungathi indaba ye yokubhikisha kweEFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba iEFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi balethemba ukuthi uma le mangelini langa uzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma obe accepta ukuthi indaba yokuhamba indaba engaqondana nobani nobani ngelinye ilanga ama-South Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba aye kwamanye amazwe i-ANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo wokubhikisha kwe-EFF akuzange kwabe yimpumelela mna ukubona kwami mbona ngathi hayi asiqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kwabe yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yokuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uCyril Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uCyril engayihlanga esikhundleni i-EFF ithe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasephalaphala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uCyril labo abadla naye so hayi bona ungathi ukuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu nge-politics noma nje lapha belwa democratically bengalwi physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana abutho lezo inyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg kwele Zimbabwe kwake kwaba lokutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tswangirai esakhokhela ibandla le-MDC kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar we-Al Jazeera uthi umfanekiso ohlobo lwe-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuleviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 PM. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa labo somabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo e-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi uMnangagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangelele ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabosomabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, bajontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuye biwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelele ukuthi buvezwe, kuzancedise kuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezukuphikeka, izabe isisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu lencube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende weZanu PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yikuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amaqembu aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba ababusayo losomabhizinisi abasebenza labo bale nkohlakalo badiliza ilizwe ngecorruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangiboni ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho. Kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo, ikuvezele umhlaba wonke.
Bonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexoshwa umsebenzi yini? Kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption, bale nkohlakalo, baza kwenziwani? Kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuzanu PF, kuzayo ukuthi bakuyiphi faction, kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni. Siyafisa ukuthi kube njalo, kodwa akwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi, lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abele nkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice, njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo. Kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belo kwenza okuthile ngecorruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa kusengenziwa lokho okuthiwa yi-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi kuthiwa akulabo ufakazi. Ngakho ke sisezabona sokusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho, ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, ikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 lowesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana kulokho kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo etsholotsho emzini kankosazana Patricia Dlamini olingcwaba lalaba bantu emkhonyeni line etsholotsho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esetsholotsho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust leibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka 1983 uthi ucela umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President sicela uduvo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke makusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi babulawe lana abazali bethu sibuzani imibuzo asiphendule asitshele imbangela lento ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye wabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. Idistant mina babedinga ngileli lisotsha ngisemsebenzini 23 Infantry Battalion emtoko yimi wokuqala iarmy ibattalion yakuqala yahlanganisa ama-amu omathathu izana izipra izotiza franti kodwa ngapha kwakudingwa mina badigada ngimangalele nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibheji likazulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe engabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa kuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle yikuthi ngabe uhulumende uyadeclare world day kwakuwa memorial wall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into eyenzakalayo imbi wonke umuntu oyenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngeGugurawundi.
Into emfuna ukuyiletha yikuthi vele khona okokuqala udaba lolu lizwe abadala luyakhulunywa emanyuzipepheni luyakhulunywa kumaredio ukuthi izinduna zihlangene le-word of state zikhuluma udaba lweGugurawundi. So kwaphuma amaphepha amanye athile encane engazayo luwabonele. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolu gwalo kulama views phakathi kwalolu gwalo ukuthi lina lithini ngoba lapha kunabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even weseCholocho oyedwa osekwabuza into yethu emahoteleni edrobhini lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlangano. Kodwa into engizalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalithiya egcekeni ngoba lesi yise-defining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga lezipra veterans trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Ngoba babebehlala sibe ngakazi basikhumbule angazi ukuthi kuyini imbangela ngoba sisilwa sasindawonye kutheni kanti. Ngithanda ukucela ukuthi zinduna zakithi liphakamisele isile lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe inkokheli zomdabu inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla okholo nezombusazwe iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isiga lesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF leMDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. ibandla lezanu-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebhiliyoni 449 million dollars. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla lezanu-PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini, 99% babe lamaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani basakazi ve Studio 7, siyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi eZimbabwe yonke. Kathesi ungathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthiwa kule cholera, ngathi ngathi icholera yona le idalwe ngamanzi. Ungabuza umuntu oseHarare kathesi uyakutshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi, but abantu be-MRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodwa ongela amanzi. Khambe nanini kuhle lokhu kutshona lirobha abantu lithi yeka bavoteli i-MRP, bengavoteli i-MRP yonke into iyalunga. Likhuluma amanga nje. Ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi yonke ibanjwe iZANU-PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama-elections sizolibuza kwampana koBulawayo, selimsweleni ukhansila kodwa libhizi likhuluma nge-CCC. Yekelani ukukhuluma nge-CCC, liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi, yiyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ngaziyo i-follows bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uhambe uye eHarare bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uye eMasvingo bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. But lina selithenza ungani kuthiwa ye iBulawayo yiyo yodwa efileyo. Uye eHarare kungcolile, yikho kule cholera kathesi. iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilonga ikhuluma nge-CCC. Abantu beZimbabwe into abayifunayo ukukhipha iZANU-PF, liphuzile vele ukukhuluma nge-CCC, into okumele ibe yazi. That's why ibona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu, but kusukume abantu abaningi kakhulu, abantu ngenxathi bebefuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele khiphe iZANU-PF. So lina into eliyikhulumayo lidlala ngesikhathi. Khampena nini nje likhampene libandla le lihlukane lebandla le-CCC.
Kustudio 7, Studio 7 linjani lonke basakazi bethu abahlelisethuleli indaba ezimnandi, ukulivingelela ingade ngagcina ukulivingelela.
Mahlabezulu, sanibonani balaleli kungena basakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwana elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelaseFlumtree uKhanyani Ncube. Ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kaMnangagwa nokuvakatshela isonto leli laseKhezi. Kuthiwa khona ufike wabanika imali, wabanika nemotonyana ezimbili. Bakithi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna iy'moto and so forth. Laba bantu badlala ugame umacashelana. Into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe, kukho konke becreate amathuba omsebenzi and so forth. Kunalo mdlalo lo fenja lo ohlala abahamba bewudlala lapha benika abantu izimali lezimoto and so forth. Umdlalo lo mase behlulekile ukuphatha izwe kabasarende kube iphasidayiza banikeze omunye umuntu azame naye kubonakale ukuthi uzophuma nani. Angibonge sihlobo zenkosi, amen kuleyo ndawo.
Amagumba amane omhlaba, njani kuphika lonke kusitude seven? Ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha. Ukhombisa kungazwela abatwa bethu ngoba ngawe yazwela abatwa bethu ngamatisha aholismali ngoba amatisha ayiwa wonke muntu udlula phambi ezandleni zikatisha. So labo bona babusayo asibe kutheni umnotho kibo badlule basibadlula phasi kwatisha. So ticha mna yamangala ukuthi ugovernment ulwani lamatisha ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu. Uba mayenganika amatisha kusho le mfundo yabatawethu kayikho, ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle. Yikho bengala ndaba leyo ukuthi beholisa amatisha bebancinga ukuthi befundise bekhululekile. Hayi ngiyakhala kakhulu ihulumente yakhipha bona bayanikana izimali. Bona banikana izimali imali eziningi amayusa kodwa amatisha beyalo ukubanika. Ubone ukuthi hayi igovernment yakithi bakithi asizameni ukuvota sikhulukhiphe igovernment le. Hayi igovernment le hayi kubi lapha ngayilazwelo.
Linjani Studio 7 linjani labasakazi linjani? Hayi okhuluma ngokivungwenya ngithe Botswana lapha ngithi lapha ngiyadubeke Botswana. ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje anginamali yokuthi ngibuyela ekhaya shwa hey lapho ebosana siyadubeka mana asiyiboni asiyiboni imali so ngithi laba abafuna abafana sibili bafuna abafana sibili abagarden boy lokuclean yard hayi mina ngiyakwanisa vele ngisesemncane vele I'm 21 years ngifatheze vele hayi ngasebenza sibili sisanini cela inzizi shua
kunjani basakazi lani balaleli hayi siyazibongile indaba siyazizwa indaba eziqiniso indaba zeqiniso ezingathethi hlangothi indaba ezikhuluma hayi ibandla lezami obadala bami selidiniwa lihlale phansi kawundi hlalani phansi selidiniwe keni lokhu ukuthi phambili ngezami ukuthi abantu abavotele izano vele engcwele ebulala abantu angikwazi ukuthi abantu bakini echulothi bakuphatha njani khona ngapho ma bekukhanyele ngezano yakho le yawona abantu yabulala abantu usizi ma usuthi phambili ngezano sizubuhlungu ma utshumayele ibandla lezano thina emakhaya lapha silamanzi siyadubeka amanzi kule sakithi isibhorane endaweni yasesilwane sithwele nzima kuyafa akula sizwe esilutholayo vele sihambe indawo enginde kakhulu siyadinga amanzi inkomo khona ngikhulume siyadubeka kakhulu ogawula ba siyamangala wona umgwaqo silawo ufile umgwaqo babuya bethi bayalungisa betshontsha imali ngababona besithi bayalungisa umgwaqo kule mali abayitshontsha ogawula yikho kuphela abaphila ngayo hayi siyabonga
salibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula i-audio le ma engafundi siyacela kini basekeli be-ZANU-PF elithi umnankagu yenza into ezwayo limtshele phela alungise le mgwaqo phela ma usuqathanisa imigwaqo yasezimbabwe le-South Africa le-Botswana kulo mahluko angazi ukuthi wayi lina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka tshintshanini phela le president yenu liyenza okubonakalayo bheka umgwaqo osuka bobulawayo usiyenkaya ukuthi unjani akula mgwaqo hayi hayi bantu come on man
bantu izano nasi sisixhasela kakhulu bakithi kwengendawo ngamaplana angalunganga hayi namuhle sishisimuzi abantu nje asingayituphi kakhulu sithule sithi vise ngingcwabele ebhokisini lonke ngilinxusa kanjalo bakithi thina lapho enkaya siyimele mpela ukuthi uma ibuya siyayingcwabela ebhokisini asisoze siyekele noma futhi lina lingalishoni lihluphana layo ngithi thulani lithi vingathi lingizano kade asozizano ngaphakathi
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu sibingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu ma iTripusila isiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba besiya ku-election hayi iyabonga kakhulu kodwa vele-ke ma uyabumele iTripusila kulula lokuthi ukhankasele iparty ukuthi uwine ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba khepha-ke abantu bezana ukuthi noma besibizwa bathi bafuna uvotelwa obelieve gawule ukuthi bona ma bekhankasa bokhankasa bethu bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beyi-ZANU-PF behlulwa ukonga imali iZimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke e-Afrika isaqathaniswa nabo-Britain o-British pound bayona yonke le nto beyi-ZANU bengakhuzani bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje ilizwe siphatheni kanje abantu so namhlanje ubelieve gawule basitshethi bona bafuna sibavotelele ukuthi bafuna beqale kuphi le mali ingasengazizwalothi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngosmith kuze kuyi manje iZANU-PF ayikho la into zasitshela yona kungekusukusela kwi-government yakhona kungumgabe sokuwumnakagwa ezilonke kuyiZANU ayikho into abangayenzi bazothatha izinduna ukuthi kuthiwa aziyokhankasela abantu ziphiwele zomoto lezo akunamntu olengqondo ongavotela iZANU ngoba vele ayikho into eZANU ezatshintsha kuleya lizwe from east to west iTripusi ma umntu weTripusi ethi ngizogubha idamu lenzela amanzi kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaligubha lelo damu ngoba kuyakuyinto entsha into endala ngoba into ojabiswa kugqoka iimbatata zakudala esokuthi ma uhamba ngazo uyahlatshwa nangamefu kuthiwe uyela futhi uyolandazwa kahleni iZANU-PF abantu bezana ke simele kancane abasimele kancane iTripusi ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavumi ukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe amazimbabweni akhathele kade sihlehle sinye uye emazweni ayikho impilo yabo ngaphandle ukuthi bevusa ilizwe labo siyabonga kukhuluma ngosidumbu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp ngapha eStudio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.